sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Njani ntoka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 3 kumpandula 2018 nguntungamili inkoma endabeni zethu lamhlanje
kumele akhulume lethanda kuzuzakale izimali zokuvusa umkhonomi welizwe lakithi ngokuphi imigwaqo ifile iChina ispecializa kakhulu ekuvuseni imigwaqo lamabhilidi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweChina lamazwe eAfrika namuhla. Ingcweti zimkhuthaza ukuthi adinge indlela zokulungisisa umnotho.
I-US dollar le esiyisebenzisayo vele kayethe ayikhitshwe ngoba yiyo enza ukuthi izinto zibhede kakulungisiswe izimali eziqondane ezilungiswa lapha ukwenzela ukuthi i-US dollar ibe yimali nje ezizwa emabhenki.
Enye ingcweti kwezenotho ithi isikhathi sokuthi uhulumende ethule idola leZimbabwe sesifikile ngoba elamelika kalilungelanga ukuthuthuka komnotho. Indlala ibikwa isidla ubhedu ebhinga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweChina lamazwe aseAfrika namuhla. Ingcwethi zimkhuthaza ukuthi adinge indlela zokulungisisa umnotho welizwe. Umnangagwa ufike kweChina izolo ehamba losibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutika labanye. Uhambo lwakhe lolu luza ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima obukhulu kwezenotho. Umhlangano lo ungenwa zinkokheli zamazwe eAfrika achiyeneyo. EleZimbabwe lona selike lalobelana izivumelwano eziningi leChina kundaba zokuthengiselana lobudlelana kwezamabhizimusi, kodwa izithelo zalezo zivumelwano kazicaci kuhle. Ingcweti wezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi umongameli Mnangagwa kumele adinge imali yokuvuselela umnotho emhlanganweni lo.
Umhlangano wonalwana ungumhlano omude kakhulu odinga ukuthi omongameli be-Afrika yonkana basinyelele kuwo. Kumele akhulume lethanda kuzuzakale izimali zokuvusa umkhonomi welizwe lakithi. Ngokuphi imigwaqo ifile iChina ispecializa kakhulu ekuvuseni imigwaqo lamabhilidi. iChina ispecializa kakhulu kulokho okuphathelene nokudotsa amanzi lezinto lezi ezinye okwakho ama-classroom lokunjalo. Kuseleke khona lokho akuye lakho elizwe.
Kodwa ayisikho yini konke lokhu Ncube umongameli Mgabe ayitshona ekutshitshela kwele China, kodwa izithelo zangkhona kazikhanyi kuhle.
Uvele nxa udinga usizo kumelanga uye elizweni lodwa. Into eyayinkinga embusweni lodlulileyo yikuthi kwakuthiwa yi-look east policy yokuthi usutshitshe eChina kuphela. Kumele aye eNgilandi, kumele aye eMelika, kumele aye eSouth Africa, eKenya, aye eNigeria, aye eRwanda, aye Brazil, aye kuyo yonke indawo emagumbini amanomhlaba. Acele investment evele eAfrika, evele Europe, evele Asia, evele South America neNorth America. Ayicele ngokuba kakukhathalekile ukuthi imali ivela ngathi, ngabe ivele Afrika kumbe ivela ngathi, kumele ize elizweni. Okungaba yibula kuye yikuthi nxa engathi yena iChina iyasezakuma ngayo. Lokhu imelike ekhala ngakho lokhu isithi izaqhubeka izijeziso lezilale ziyana, kumele akulungise ukuze kutholakale imali futhi evela khona eMelika. Akungabi lelizwe lelilodwa kungatholakali imali evela khona, ngokuba usozuvuse ilizwe ngobudlelwane obuncele obungancane. Udinga ubudlelwane nayo wonke umuntu okhona lapha emhlabeni, nawo wonke amazwe akhona lapha emhlabeni.
Osomabhizimusi ekade besala ukuza eZimbabwe kungakenziwa ukhetho besithi bafuna ukubona ukuthi luzahamba njani lolu khetho, sesingabona bengcibilika yini?
Abanye bazibilika, abanye njalo kuzathatha isikhathi ukuthi bangcibileke. Kodwa osomabhizinisi baya kakhulu ngabo uhulumende bakhona ngale. Lapha bavela khona sike silinganise nje ukuba eMelika. Akulula ukuthi ubonise ukugijima abantu beMelika bezogcwala kuleli lizwe befaka izimali. Nga uhulumende wangikhona engakancibiliki yena. Kodwa ngicabanga ukuthi bakhona abazasukuma, bakhona njalo abazadala. Kodwa nxa uyabe uthi ye emazweni wonke, wachaka wagcwala emazweni wonke, khona lokho kuyabe kungumthonselanyana okuvela kuleli lizwe laleli lizwe kuyavusa umkhono. Kanti-ke abantu aqakatheke ukuthi babe yibo aba-investayo nguhulumende labantu beZimbabwe. Ungakafiki nje ngaphandle. Uhulumende kumele aphungule indleko zakhe kuma-salaries lalokho okuningi okuchitha imali, ayiqondise ekuvuseni ilizwe ngalokho okuthiwa yi-public works. Kanti-ke izizalwane zeZimbabwe kumele ziphiwe ithuba ngokuthi kube lula ukuvula amakhampani, kube lula ukuvula imisebenzi elizweni. Ngaleyo ndlela ilizwe lingavuka. Kodwa ungathiya ekhaya kufile ugijimele kwamanye amazwe ungaphangi ithuba abantu belizwe leli ufuna ukupha abangaphandle kulalutho ozaluzuza.
Uhlonzi lwekhabhinethi uMnangagwa azayikhetha luqakatheke kanganani kudaba lokulungisisa umnotho?
Luqakatheke okwedlula yonke into eselokhu yaba khona leli lizwe lokhu laba khona bantu bakithi, ngokuba nxa ngabe ezabuyisela bona labana abantu abadiniweyo akade begijima nge-corruption, akade begijima ngezinto ezingasisindawo abakuleli lizwe, abesesithi uyavusa ngabe ilizwe. Akusebenzi kanjalo. Awubasa umlilo ngelahle, kudingakala inkuni ezintsha kulo msebenzi ukuze umlilo wethu usebenze ngendlela efaneleyo. Kudingeka ama-ministers alohlonzo olukhulu. Kodwa ngiqeda nje ukutsho kanjalo, kumele ngigcizelele ukuthi lokho kumele kuvele ebantwini beZimbabwe. Ngabe engakhetha ama-MPs alohlonzo olukhulu bezikhethela nje abantu ngokuba besephathini ethile kumbe kuzana uPF kumbe ku-MDC Alliance. Into iyakwenzeka ukuthi nxa sekufika ephalamende upresident uyaswela abantu abalohlonzo olukhulu angakhetha kiwo. Asingakhohlwa ukuthi kulabantu kuphela abahlanu avunyelwe ukuthi abakhethe ngaphandle kwephalamende abangaba ngama-ministers abaphatha indaba. So ke kuqakathekile ukuthi uZulu akhethe abantu abangaba ngominista abangavusa ilizwe.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe. Kusenjalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende sokumele amise ukusetshenziswa kwedola leMelika njalo aphendukise imali yeZimbabwe. Ungwenya uthi imali yeMelika yenza kube nzima ukuthi umnotho uthuthuke.
I-US dollar le esiyisebenzisayo vele kahle ayikhitshwe ngoba yiyo enza ukuthi izinto zibhede, kakulungisiswe izimali eziqondane ezilungiswa lapha ukwenzela ukuthi i-US dollar ibe yimali nje ezizwa emabhenki nxa umuntu engenisa impahla zokulungisisa ezinyimpahla ama-raw materials.
Ingakhitshwa i-US dollar bese kulethwa i-dollar elitsha leZimbabwe?
Liqiniso lelo, ngoba iZimbabwe yiyo yodwa lapha ku-SADC esebenzisa i-US dollar iqondane local currency. Akungethi lutho. Lwaba bathi khona twathi nasizikhuthwa mfundo zemnotho ama-economist athi khona ufanele kutshintsha amafunda, kutshintsha ama-fundamentals. Ama-fundamentals kasuzantshintshi, asivale amehlo kuphela sithi khona asisasebenzisi i-US dollar njenge-local currency, kusetshenziswe i-local currency. Yikho konke eqondileyo khonokho. Akulanto yokumelela ukuthi simelele ukuthi ama-fundamentals antshintshe mfowethu.
Lingalethwa idola leZimbabwe babungwenya kalisoze linyamalale yini udubo lwemali loqhubeke njengalokho esikubone kusenzakala kubond?
Ebengikutsho phela ukuthi mina singathi ngesithiwa ipanacea, ukulungisisa umuthi womnotho wethu kawuqondananga la mabhondi kuphela, kulezinto ezifanele zilungisiswe. Yikho bengincedeni sithi khona ama-fundamentals akhona abakhuluma ngayo baqondane ukuthi silungisise ama-policies okuthi izimpahla esezingeni sangaphakathi kwelizwe zibe lutshwane. Akufanelanga ukuthi imali ama-US dollar azuzakale esitrikini kathesi azuzakale esitrikini ngoba abantu abathola amabhondi yibo bathatha imali ebanikwe amabhondi emabhenki bethengisa ama-USA. Afanele vele kuvalwe ukuthi i-US dollar lingabi khona esitradini ukwenzela ukuthi imali esidlayo thina isetshenziswe ukusebenzisa izinto ezilungiswa lapha. Ngibona ngathi yikho fanele kwenziwe, sifanele sibophe amabhanti mfowethu sicimeze sithi khona i-US dollar avele alisasebenzi la.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho. Zikhona ezinye ingcwethi ezithi kazivumelani lembono kaNgwenya. Isidumbu sobe ngumeli weZimbabwe kwele Senegal unkosikazi Trudy Stevenson sizafika eZimbabwe namuhla sivela eSenegal lapho abhubhele khona ngeviki edluleyo. UStevenson utholakale ethule ngumtshayeli wakhe engagulanga. Imuli yakhe ithi umzimba kaStevenson uzatshiswa ngolwesihlanu. Ubelilunga lebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube njalo wangena kulesi sikhundla ngesikhathi sikahulumende wenkazato. Amalunga edale lePhalamende azafungiswa ukuqala umsebenzi ngolwesithathu. Ibandla leZANU-PF yilo elilamalunga amanengi kuSenate lakuHouse of Assembly ngemva kokunqoba kukhetho olwedlule. Kusenjalo amakhansila akobulawayo lawo akhangelelwe ukukhetha umeya waleli dolobho lomsekeli wakhe kusasa. Imuli ezinengi eBinga zibikwa zibhekane lendlala embi. IBinga ngesinye sezigaba ezingatholi izulu elaneleyo elizweni. Inhlanganiso yeFusenet yazise ngeviki edluleyo ukuthi abantu abaningi eMathebeleland North, eMat South, eMaswingo Midlands lezinye izigaba sezilamba ngoba isivuno sanyakenye sesiphelile. Umeli weBinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Tubeko Spanda uthi muvi umumo esigabeni sakhe.
Umumo eBinga uyafana phosele lizwe lonke, ikakhulu uyabona iBinga ungayikhangela yona ngokwayo lodumo lokuthi yindawo elezulu elilutshwana, umhlabathi wakhona njalo lawo umhlabathi ongani chebe-chebe, isikhathi esiningi awubambi amanzi. Ngenxa yalokho ke lathi phose siyafana lelizwe lonke, amawadi ethu amaningi eBinga abantu sebeqalisile ukulamba, sebeqalisile ukuhamba besiyadinga ukudla kwezinye indawo lapho abathola khona ngendlela engcono abantu emasimini.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezifana labo World Vision or WFP ngitsho logatsha lukahulumende olwe-social welfare ziyabonakala yini?
Bezikhona sibili isikakhulu ugatsha lukahulumende olwe-social welfare lukhonya lukhona luyabonakala besilubona sibili insuku zonke lezi esanda kwedlula. Ngiyakholwa laba abazimeleyo ama-non-governmental organization okwakhathesi ngoba isikhathi abantu anda kusuka emasimini ukuyafuna bengani basamile bijana kodwa njengenjwayelo sikhangelele ukuthi ngezisuku ezilandelayo lezi ezilutshwana kubo September October njengenjwayelo kufuze ukuthi beqalise njalo ukungena besiyabona ukuthi umumo umi njani kuzakhamisi kwenzela ukuthi labo okufuze bethole beqalise ukuthola ukudla.
Emavinkilini emashopo ukudla kubiza malini? Asiphe umzekeliso mhlawumbe we 50 kg empupu.
Ukudla ezitolweni kuyadula Nkomo, sokuqalisile ukuqansa bona amaviki amathathu amane adlulileyo sibona ukukhwela kwentengo yezinto eziningi. Ukudla ikakhulu i-50 kg okwakhathesi ibiza imali engangamadola angamashumi amabili lamadola amabili kubo $22 kusiya phezulu kusiya ngokuthi uthenge kuyiphi indawo, kodwa khathesi njengathi yiwo ama-prices akhona sokufela ku-22 esiyafika kubo $32 i-50 kg yempupu.
Kuyini ongakukhuthaza uhulumende labenhlanganiso ezizimeleyo?
Okwakuqala siyababonga abenhlanganiso ezimeleyo ngokusinika ukudla. Lo hulumende laye siyambonga ngokusinika ukudla. Kodwa ngokubona kwami mina mbona ngani ukube besipha ukudla kuyadula kakhulu, kuyayenza ukuthi isikwelede selizwe sihlale singesicansileyo, kanti njalo siyayenza ukuthi abantu babe yilabana ababa le-dependent syndrome ukumela uncedo. Kanti ke ngabe kuthiwa imali leyo uhulumende uyazinikela kawani kanye nalabo abazeleyo ukuthi njengale kithi siyananzelela ukuthi sinomfula omkhulu siledamu elikhulu iLake Kariba elikhona. Kungaba kuhle ukuthi ngabe kuthiwa khona uhulumende nama-NGOs aya investa phakathina kwama-irrigation scheme ukwenzela ukuthi abantu phose sibe ngabantu abakwanisa ukuzilimela umnyaka wonke kungabi lesikhathi lapho kuthiwa khona siyaphumula. Ngiyabona ukuthi ngabe kuthiwa khona uhulumende ubengayenza ngaleyo ndlela ubengazinceda ekugcineni ngoba ubengasoze ethenge ukudla yaza behamba ezama ukuyaholisa abantu. Abantu kade beyaziphilisa beziphilela bona bodwa ngokuzenzela. So ke ngokubona kwami ngabe kuthiwa uhulumende uyafaka imali kuma-irrigation schemes uyafaka imali kuma-research ukwenzela ukuthi amanzi lawana abuzambezi angabi ngamanzi nje okuthi abantu bebehamba besiyabamba inhlanzi kodwa kabe ngamanzi akwenza ukuthi abantu bekwanise ukuthi bezilimele njalo bezithuthukise ngaphakathina kwesigaba sabo.
Umongameli Mnangagwa ekungeneni kwakhe embusweni nyakenye ngemva kokuhluthunelwa intambo kukaMgabe Libutho wathembisa ukulungisisa udaba lweMathebeleland Zambezi Water Project. Wathi uzalutshutshisa, lumi ngapi uhlelo lolo kwamanje?
Hayi, nathi nje sacina simuzwa nje ekhuluma njengomuntu wayengena esikhundleni kodwa nxa sesikhuluma ke kuground, hayi kuground besingakaboni lutho kutsho ukuthi kusesengamazwi nje asemoyeni kuseseyizifiso zakhe umnumzana uMnangagwa. Kuground asikaboni lutho kodwa kuqakathekile njalo ukuthi ngitsho ukuthi ngokubona kwami mbona ngani kuyize ukuthi khona uhulumende ekhulume ngeMathebeleland Zambezi Water Project yena engakakhulumi ngokuthi lapho okusuka khona amanzi akhona kuqale kwenziwe. Ngokubona kwami kuqakathekile ukuthi sikhulume ngeZambezi Water Project ukuthi kuqala kayincede labo bantu abahlezi emkhunjini womfula lo uZambezi. Singakakhulumi ngokuthatha amanzi swasa eGwanda, kasiqale ngokuthi abantu bona labo abahlezi phansi komfula bethole amanzi. Koma kubuhlungu kakhulu ukuthi khona uthi uphuma kuZambezi uhambe amakhilomitha alitshumi uthole omama behluphe ngokuthwala imigomo behamba amakhilomitha amane amahlanu besiya kukha amanzi.
Umnumzana Prince Tobeko Spanda ngumeli wePinga North edalele ePhalamende sixoxela ekhona le ePinga. Elebotswana lizaqala namuhla ukubhalisa izizalwane zalo ezizavota kukhetho lomnyaka ozayo ezigoqela izihlala eZimbabwe lakwamanye amazwe atshiyeneyo. Uhulumende walelo lizwe uthi izizalwane zakhe zonke ezisemazweni afana laboBhilitane kumele zisebenzise leli thuba ukuze zenelise ukuvota. Le yinto eloyiswa izizalwane zaseZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezalelwa ukuvota kukhetho lusanda kwedlula lanxa nje isisekelo sombuso sizivumela. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu ohlala kweleBhilitane umnumzana Tifa Dube yena othi uhulumende weZimbabwe laye kumele azinuke amakhwapha alandele umzekeliso weBotswana.
Engingakutsho noma engingakugqugquzela uhulumende wakithi ukuthi kathesi yiso isikhathi sokuthi njalo abazame ukuthi batshintshe izinto zabo ngendlela ezibhalwe ngakhona emthethweni yeZimbabwe ukuthi bayenelise ukuthi banike abantwana beZimbabwe amathuba afana nayo. Nxa ungumntwana weZimbabwe usaphethe isithuba seZimbabwe akukhethelekile ukuthi ungabe ungaphi kwelizwe noma ungaphi komhlaba. Ngibona ngathi kuqakathekile lokhuyana ukuthi abantwana beZimbabwe abaphiwe amathuba afana lanala amathuba esiwabona ephiwa abantwana beBotswana. Ngibona ngathi uhulumende uyazi mgceke ukuthi abantwana Zimbabwe abase diaspora noma abangaphi komhlaba badlale indima enkulu kakhulu njalo badlale indima enhle kakhulu elizweni leZimbabwe ngesikhathi iZimbabwe ikhangelane lodubo olukhulu kakhulu ikakhulu endaweni zendlala. Ngithemba ukuthi angiboni ukuthi ukhona umuntu ongangabaza noma ukhona umuntu ongaphikisa ukuthi abantu abase South Africa, abantu abase Botswana, abantu abase America, abantu abakubolandala kubo Britain ukuthi badlale indima enkulu kakhulu ukusupporta abazali babo ukuthi bayenelise ukuthi bengaphi indlala nxa ukuthi ngabe kathethi ngasikhangela indlala zonke lezi zadlulayo ngabe ukuthi ayisibo bona labo abantu abaku diaspora abangaphiwayo lawo mathuba ukuthi bayenelise labo ukuthi bafake ivote yabo ngabe ukuthi ayisibo lawo bantwana ngithemba kathethi ngabe izidumbu ziningi ezivakwe ngabe baningi abantu abatshenayo njalo kungasizo zidumbu zodwa lobugebenga ngabe budlangile kakhulu elizweni lakithi ngoba nxa singathatha ukuthi ngabe abantu abayenelisanga ukuthi bahambe baphume bayidinga imisebenzi kwezindawo ukuthi besihlupheka sindawonye sizonkeni kade kuza kwenza ubugebenga bube khona ngoba siyazi mhlophe ukuthi umuntu engalaleli lambile namhlanje lakusasa kungasinsuku zatshwala buza bese kudala ukuthi umuntu lona abe le yingqondo enye engayisiyo kodwa ke ngokwenza noma ngendima eyadlalwa ngabantu abakudiaspora bezama ukuncedisa ama-families yabo ngibone ngathi uhulumente kufanele ukuthi akuthatha akufake into serious consideration akubone ukuthi laba bantu ngabantu abancedise kakhulu izimbabwe ngesikhathi ikhanye nalo dubo engithemba ukuthi ludubo kathesi njengoba sekule new dispensation bazazama ukuthi bathi eradicate izinto zonke lezikade zisenzela noma kade zivimba ukuthi izimbabwe ingabe lenqubekela phambili so ngithemba-ke ukuthi uhulumende omutsha i-new dispensation izabuya lezinto ezintsha noma izabuya izinto ezifiswa nguzulu njalo abe ngohulumende njengoba ukuthembisa kwakhe ngesikhathi egcotshwa ukuthi uzabe ngohulumende olalelayo ngithemba ukuthi lawo mazwi esiyabe siwakhuluma akafiki endlebeni ezingazwayo kodwa zifika kuhulumende noma zifika kuma-leaders ethu ayazi ukucabangela abantwana bezimbabwe
izizalwane zezimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zona ungathini kuzo njengoba sonke nje sesikhangelele ukhetho luka-2023
engakugqugquzela ebantwini bakithi abantu bazimbabwe ngeyokuthi abaqhubeke ngenhliziyo zabo lezi abakade beyizo zona eminyakeni ephelileyo kodwa njalo akube lilungelo labo ukuthi into abayifisa ukuthi bayibone isenzakala elizweni labo akube yinto abayenelisa ukuthi ngokulandela imithambo eqondileyo noma ngokulandela ama-entities aqondileyo akahulumende abadlulise izikhalazo zabo kuma-MPs yabo ama-MPs yabo ayenelisa ukuthi ahambe ayebakhulumela ephalamende ayokutsho izinto eziyizo ingqinamba noma izinto eziyizo ezihluphayo ezigabeni zonkana nje zaseZimbabwe so kuqakathekile lokho ukuthi abantu bakithi abangahlali kathana noma mhlawumbe bengafuni ukusondela eduze lomlilo walabo abaphethe ubukhokheli belizwe leZimbabwe abasondele njalo kodwa baqhubekele phambili ngokuncedisa ngokusupporta ilizwe leZimbabwe ukwenzela ukuthi kungaze kwagcina sokufika isikhathi sokuthi indlala nxa isihlupha kakhulu esigcine sesibona sokuba lezinto zobugebenga ezinkulu kakhulu kodwa-ke ngaphezulu kwalokho engingakuqinisa kakhulu ngokuthi labo abantu abayenza izinto ze-corruption noma ungabe kukuthi uvela phandle kwelizwe noma kukuthi usebenzela ngaphi kwelizwe kodwa nxa uhlanganele izinto ze-corruption ezabe senzakala elizweni lethu kufanele sithi uproot i-corruption kufanele ukuthi sizibandakanye ekutheni sidlale indima yokuthi i-corruption iqedwe elizweni leZimbabwe asingabiki ukuthi ngokubuya uvela phandle kwelizwe ukuthi ufika ugqugquzela i-corruption ukuthi yenzakale ngenxa yokuthi ufuna ukuthi izinto zakho zenziwe namhlanje ziphushe kusasa yenzani izinto ngendlela eqondileyo ama-procedures alandele ukwenzela ukuthi iZimbabwe ihlale ililizwe elihloniphekayo kuhlale kulilizwe elaziwa ngokuthi umthetho uyalandelwa kungakhethelekile ukuthi ungubani njalo kungakhethelekile ukuthi ulemalini kodwa into eqakathekileyo kube kuwukuthi asibeni ngabantu bezimbabwe abaziqhenyayo ngobuzimbabwe bethu kodwa asingakhohlwa indima esifana ukuthi siyidlale eyo eqakathekileyo ukuthi sithuthukise indawo zakithi
umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esilwela amalungelo oluntu esihlala kwele Bhilitane. Izisebenzi zeMelika namuhla ziyaphumula zinanza ilanga lazo ele-Labor Day. Ilanga leli liza inengi lezisebenzi likhala ngeholo eliqhubeka limi ndawonye lanxa nje intengo yezinto ikhuphuka. Umthetho uthi isisebenzi esihola imali ephansi yeMelika kumele sithole amadola ayisikhombisa lamasensi angamatshumi amabili lanhlanu $7.25. Isizalwane seZimbabwe sihlala eMelika umnumzana Gary Twala Jackson uthi kayibeneli limali abantu abanengi
khona akumanga kahle ngendlela engibona ngayo isikhathi sengihlale kuleli lizwe ngibona kule minimum wage njengoba utshilo okuyinto enhle kakhulu ngoba lapho kuyindlela yokuthi hayi ma unomsebenzi uqhashile at least kufanele ube nemali engakomnikeza yona kodwa suke kube yinkinga yokuthi izinto ziyakhwela imihla ngemihla kodwa-ke le mali yeholo kayikhweli njengoba izinto zikhwela ngakho lokhu kusuka kudle kakhulu esikhwameni somsebenzi singathi ilebhadi namhlanje siyayijabule kodwa sijabula singajabulanga ngoba izinto ziyakhwela iholo kalikhweli
ngobuncane beholo lapha eMelika abantu abaningi bacina besenza imisebenzi emibili kumbe emithathu ukuze umuntu akhone ukuphila ungathini ngalokho
indaba ebuhlungu kakhulu leyo ke mnumzana unkomo nxa unganazelela ukuthi kuye kwaba le mbiko esike sayibona lapha ibikwa ngezinye intatheli njengabo Eza ukhuluma khonapho ukuthi kulezi zalwane zaseZimbabwe esezisuke zasishiya kuthiwa umuntu nje usuke wawa nje kungela lutho kuyindaba yona le yomsebenzi ukuthi abantu kabasela thuba lokuphumula abantu kabasela thuba lokuhlala ezindlini zabo babe le muli sebehlala besemsebenzini ngenxa yezidingo zempilo umuntu sehlala egijimisa lapha la laphana lapha la laphana ehlukumeza umzimba okwinto embi kakhulu kanti ke nxa ngabe ulomsebenzi owodwa okwazi ukuthi uhamba uyowusebenza mhlawumbe amahola ngamathuma amane kulesikhathi semuli ulesikhathi sokukhulisa abantu abakho ulesikhathi sokuba nonkosikazi kodwa isimo sesigijimisa abantu uyedinga imisebenzi ibe mbili ibe mthathu akulunganga lokho akuyilungelanga impila kahle yomuntu ukuthi asebenze kanzima nxa singakubeka nje kalula ngendlela sikuthi bhadla modern day slavery le nxa usigijimisa imali sikhohle ukuzinakekela thina emzimba yethu ukuthi umzimba lo osebenzela imali uyakudinga ukuphumula ukuphefumule igazi ligijima umuntu athola amandla
ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende kamongameli Trump ukhanya ewuphethe kahle mpela umnotho kodwa kungenzeka kanjani ukubana umnotho ume kuhle kodwa izisebenzi zikhala ngokuthi imali engena ezikhwameni inlutshana kakhulu
angiwuboni ukuphumelela mhlawumbe ngakubeka ngithi kungamanga ukuthi umnotho welizwe uyaphumelela Namanga lana bekwa emehlweni abantu ukuthi abantu bakubona ngathi kunjalo ngoba bona abakhokheli batho njalo kodwa nxa sikhangelisa phansi lapha sesiye ezindlini sengene endlini yakho sengene endlini yami kasikubona ukuphumelela kwenotho sikubona ukusebenza nzima kwabantu bengaholi okulingana lomsebenzi abawenzayo besebenza kanzima abantu kodwa bephila kabuhlungu kuthiwe umnotho welizwe uyaphumelela mina kangikuboni kuliqiniso lokho ngamanga esiwatshelwa ngabakhokheli besenzela ukuthi abanye abantu babona ngathi lapha ekhaya kuhle lapha ekhaya yonke into iyaphumelela iyaphambili kodwa kungenjalo
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika Nansi impumela yemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League edlalwe izolo. ICapes United inqobe iNicroot ngethuka 1 kwathi iNgezi Platinum layo yashaya iHighlanders ngethuka 1. Peta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwele China lamazwe aseAfrika namuhla. Ingcwethi zimkhuthaza ukuthi adinge indlela zokulungisisa umnotho. Enye ingcwethi kwezenotho ithi isikhathi sokuthi uhulumende ethule idola leZimbabwe sesifikile. ngoba elemelika kalilungelanga ukuthuthukisa umnotho. Kwanele mthwakazomuhle olivalelisayo ngontungameli inkomo. Likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7 o'clock. Lichone kuhle.